Abathwala uZulu bathi kabe nelisi ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika ngoba abantu behola idola leZimbabwe abahlawulela ngalo imichova. Omunye wabachayeli umnumzana Mike Sibanda uthi abantu behluleka ukuhlawulela imichova ngedola leZimbabwe.
Ifuel ethengiswa ngeUSA, ifuel esingeke siyikwanise masisebenza like njengabantu bomchova. Ayikwaniseki because abantu abaholi iUSA plus iUSA li very expensive. Angakula muntu olutholayo lapho. Abantu bayakhala kakhulu ukuthi bebhadale leyo mali, even ibhondi abakwanisi ukulibhadala. IUSA foreign currency or iRand abakwanisi ukulibhadala. So that's how isikhathi ukuthi amagaraji eyenze iswipe ecocash layo neyibhondi.
Omunye njalo umchayeli umnumzana Mxolisi Dube uthi imota azisagcwali ngoba amafutha ezimota akhwela njalo nje.
Hayi, ipetrol asakwanisi ukuthenga ngama-US dollar ngoba kasile access yokuwathola. Konke umuntu obuyayo efuna ukugada ezimota zebhizinisi ufuna ubhadala ngebhondi. So ngayekuba siphatheleni ufuyathenga i-US dollar kuyakutshela inkalakatha zezimali ukuthi sosenza ibhizinisi yethu ibe nzima. Kuqala sasikwanisa ukuthi aya 2 trips, 3 trips, khathesi sophuma imoto eyi-1 ngelanga lakho nzima. So hayi, ifuel ngayo at least i-government iyasenzela ngcono, iyehlise yenza ukuthi abantu bekwanise ukuthi behambe. Esikhana ukuthi sajelwa ngama-US dollar njalo silokhu ihlala ikhwela njalo nje. Khathesi umuntu namuntu agade imota nge-$30, sasu i-petrol ikhwele, ethi ebuya sasa simshaja $30, kasakwanisi sebuyele emuva. So imota zethu azisagcwali.
Umbalisi umnumzana Elliot Zulu ohola idola leZimbabwe uthi amafutha ezimota kawathengeki ngedola leMelika.
Mina le ndaba yokuthenga ifuel ngeforex ayingiphathi kahle le. Ngibona kuyindaba engekho right kakhulu ngokuba thina sisebenza sihola ibhondi. So nxa uyafika egarajini uthi ukhiphe iforex uyabuya lithathanga.
Kodwa umchayeli wezimota umnumzana Prince Chirisa uthi kulungile ukuthengisa amafutha ezimota ngedola leMelika.
Uthi hayi kuright lokho okwenzakaleyo ukuthi i-fuel prices zibe ku-forex. Ngikhona kuzalikhokhulela ukuthi everything somele ku-forex.
Umnumzana Dumisani Hadebe uthi kungcono ukuthenga amafutha ezimota ngedola leMelika kulokusebenzisa idola leZimbabwe.
Kungcono selokuthi umuntu ma ethenga i-fuel athenge le yama-US dollar. Kungcono kakhulu ngoba isikhathi ospendayo ulayini lifuel le emagaraji athengiswa nge-RTGS hayi siningi kakhulu. Uyalayina silo even abo 7 hours lokhu layini, kodwa le ethengiswa nge-US dollar le especially lapha ko-floor ku-Plumtree Road idola 25 per litre. Ngiyazithela 5 liters yamende futhi ifuel yangikhona iyalasta.
Amafutha eZimbabwe athengiswa ngedola 25 ngedola leMelika kuthi ngemali yakuleli yi-$19.04. Ngimele istudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.